Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 kuZivandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sebandla le MDC Alliance umnumzana Makomborelo Harozivishe ukhululwe namhla entolongweni.
Amapolisa akahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba se-COVID ukuza ama-mask, but babonthi wonke umuntu begqoke imask, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe nabantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe eMathebeleni South, njalo uthi kufanele kube lesisombululo ngalolu daba.
Sekuulahlekelwa, silahlekelwa kangangabantu bakithiwe ngala macala. Kanti sikuyikwenziwa suku kuyini khona ukukwenzi? Hayi khona manje lenhlamba le.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborelo Harozivishe ukhululwe namhla entolongweni ngemva kokubika okwenyanga eziyisishiyagalolunye kulandela icala eletheswa elokuthomba izisebenzi zenkampani ye-Impala Car Rentals. Wetheswa amanye njalo amacala, njalo wake wakhululwa ngesibambiso sebheyili ukuthi athoniswe engekho entolongweni, kodwa kasaphumanga ngoba umanje waphikisa leso isinqumo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Siziba uthi kube lengxaki ezithile ezivangele ukuthi engakhululwa izolo njengokunquma komthethwandaba, njalo amapholisa ake ethusela abantu abakade behlabela begida belindele ukuthi akhululwe. Asizweni ingxoxo esiqhube lomnumzana Siziba besalindele ukuthi umnumzana Harozivishe akhululwe.
Abatsha be-Movement for Democratic Change, lama-youth acheneyo, labadala, eHarare Remand Prison, lapho kufaneleke Makomborelo Harozivishe ephiwe inkululeko yakhe ngemva kokuphiwa ibheu ye-High Court of Zimbabwe ongeyizona. In the past 24 hours ukuthi bakhipha-ke izinto ezijeneyo, bekhipha ukuthi kulamaphepha ashotayo, kulabanye abameleleyo, so kulokhu kubuya-ke ama-reasons atshiyetshiyeneyo ayiyo angathi esibona ngani ayenze deliberately ukuthi bemthuzise ukubana-ke ekwanise ukuhlanganela le muli yakhe nabantu bonke abameleleyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezike zathutsha ezama socha kumbe ezamapholisa kwenzakaleni?
Ye, kungene imota ezimbili eprison emaphuma agcwele rayo le Ford Ranger yamapholisa ezikubile zapaka lapho e-one yakhona ilokhu ikhona ekukhangelela ukuthi-ke bayenzela ukuthi bebobona ukuthi uMakomborelo Harozivishe uyaphuma engakwanisi ehlanganele labantu abamelelele. Cabangela ukuthi yinjongo bebuye lamapholisa njalo bezama ukuthi bethusele abantu ukuthi besuke lapha ekhothina sitshela abantu konke kulilungelo lethu bana silapha similele Makomborelo Harozivishe ngoba ngomunye wethu. Akulamthetho ongasiyalisa sigqoka amamask sezimoteni zethu simelele ukuthi uMakomborelo Harozivishe pho.
Kodwa amapholisa ake akhathazana labantu yini?
Amapholisa akahlukumeza abantu nje esebenzisa indaba ze-COVID ukuza amamask, but babonthi wonke umuntu begqoka imask, yikho-ke kube nzima ukuthi bebe labantu abazabahlukumeza besiya phambili.
Isikhathi sonke lesi kuyile abantu abakwenzayo,
abantu bayahlabela, abanye bahlezi, abanye bayenza ama-interview, abanye bayaxoxa, kodwa wonke umuntu melele ukuthi Makomborelo Harozivishe ephume bambiyamukele ngendlela ephakemele. Amagqwetha besecourt asephendile vele e-Magistrate Court, kodwa amaphepha asengene phakathi yibo-ke ezikhangelele ukuthi sebelungisa phakathi ukuthi ephume.
Kuyini elikuthola ngelinye lelunga lebandla lenu umnumzana John Mopanduki obikwa ethunjiwe?
Akakabonakali, kodwa-ke sithume-ke ithimu yethu ye-warfare leligawu emasingo ukuze sikhulume ngesiqiniseko esipheleleyo ngemva kwalokhu siza isho i-statement njenge-MDC Communication nxa sesiqiniseko njengoba sithume abakhulu bethu ukuyenzela ukuthi kube le-ascertainty ukuthi kuhambe njani njalo isimo sime njani ukuyenzela ukuthi singabi lokukodwa esikucabangelayo.
Okwakathesi abakaphenduki njalo kuyileli kutholayo
esimfoneleyo ukhulume ukuthi kakatholakali yiwo official information esilayo ukuthi uthunje izolo kakatholakali kuze kube namhlanje.
Lowo umnumzana Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxe naye eseHarare. Ukusenjalo amapolisa emanyene lekhansile eHarare adilize izakhiwo zabathengisa emkambo wembare. Njalo abaxotsha kulindawo abathengisa kulindawo batshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abajumile njalo bakhathazekile ngalesi sehlakalo ngoba bethembe ukuthengisa ngendlela yokuziphilisa lemndeni yabo. Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Sibangilizwe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalago eMathabeleland South lapho kubikwa kulabantu ababulawa ngesikhathi segogorawundi baphoselwa emigodini. UMnumzana Nkomo oyethekelele lindawo ekuseni uthi kufanele kube lesisombululo ngodaba lwegogorawundi. Asizweni amazwi asithumele wona.
Sabona sithandekile, salubonani balaleli. Sengivele eBhalakwe. Into eyenzakala eBhalakwe into elihlazo kakhulu, into embi enyanyekayo, into eyinhlamba esizweni seZimbabwe, into eyinhlamba ebantwini besiNdebeleni, into eyokudelela. Kubuhlungu kakhulu into eyenzakale laphana. Bekusakhithwa amatshe ntshontshwa laphana, amatshe lawa awesikhumbuzo. Lowo bethatha sibazi lokuthi ngubani. Sisathi kumbe. Manje-ke lamuhla kuhambe kwaya borwa ngemitshina yecompressor kwafakwa okudubukayo amadarameter ukuthi kuhle kudubuke kube zimvuthu. Okufakwe khathesi akulamaviki mangaki lifakiwe lelo litshe elokuhlonipha abantu, elokukhumbula abantu bakwethu ababulawa bebulawa ligugurawundi. Kubuhlungu kakhulu into engibone laphana lamuhla. Udaba legugurawundi lolo khathesi-ke kukhanya sokugolomba abantu ukuthi kale sekudutshulwa ngamahola ilitshe lesikhumbuzo. Sokuluqalo sibili olukhulu ukuthi uzangenzani wena muntu. Kubuhlungu kakhulu, angikwazi ukuthi amagama, ngiyaswela amagama okukhuluma into engiyibone laphana. Kodwa-ke ngithiwene khonaphana ilanga lonke khonaphana lapho obonakale khona. One, ngikhala, ngikhalela abantu bakithi ababulawelwa khonaphana. Two, ngithile ukuthi ngibone lawo magwala ayenza lezi zinto ngobusuku ukuthi kambe angasondela eduze yini, sibonane, sikhulumisane, sikhulume esikukhulumayo. Ngoba ukukhuluma sizakhuluma, asoke sibele ukuzithule njengabo mangozi besitolo, sichumule njengabo ngosto. Sizakhuluma ngoba kubi lokho okwenzakalayo, akusiyo nto okumele ukuthi ngabe yenzakala phakathi kwethu. Sizame ukukhalela abantu bakwethu ababulawa kabuhlungu okwathiwa ngamahu. Sibulawa, kubulawelwa abantu izaphu, ibulawelwa abantu. Abantu bafe egameni lezaphu, abantu bafe egameni lezipra, abantu bafe egameni likankomo, umkhokheli wezaphu. Namhla kwenziwa khonoku, nxa sithi siyahlonipha abantu, sithi siziduduze. Abantu bathela isawuto phezu kwezilonda ezivulekileyo, izilonda ezifresh. Umuntu uthethe inkalakatha yesipikiri esiyi-6 inches esabethela uJesu, wabethela enhliziyweni zabantu lamhla. Ubethela isipikiri enhliziyweni zethu, sibuhlungu. Sibuhlungu into eyenzakalayo. Kukhanya njalo akula muntu olendaba lakho, abasemthethweni akula muntu olendaba lakho, akula muntu o-investigator. Kodwa sizakhuluma, asoke sihlabe sibe lokhu sichumile, sithule, sikhangile, ngoba sifuna ijustice. Sifuna ijustice kambe sone okunganani elizweni leli ukuthi size senze into ezinje. So khalelike sesifuna ijustice, sesidemanda ijustice for gugurawundi. Siyayifuna, sifuna abantu kukhulunywe, kwazakale ukuthi abantu babebulawelwane, kwazakale ukuthi omama babedlongula bedlongulelwane, omama babedatshulwa izisu, abantu omama bazitheleyo bedatshulwa izisu ukuthi akulabathwela ama-distant. Into bani ihlazweni ngaka? Hayi, sesizwele bantu, sesidiniwe. Abantu abake behlonipha umhlaba, behlonipha abanye abantu, kungabi nje so. Yikho okwenzakeleyo lamhla, ngihambile ngayazibonela-ke ukuthi kathi kuhambe kwathini eBhalakwe. Kuyenyanyeka lokuyana, kuyesabeka. Luqalo olunzima yikudinga inkulumo sibili ukuthi abantu sikhulume. Njalo sizakhuluma, asisenathula, sesizakhuluma. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi kaMnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, asithumele wona lapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni e-ZEC ibikwa isithi izafundisa abantu ngokhetho, ilungise ugwalo loluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota, njalo inikeze imvumo intatheli izindaba labahlola ukuqhutshwa kokhetho ngendlela yokulungiselela ukhetho luka-2023. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi kule ngxaki eziningi ezinqabela ukuthi abantu bebhalisele ukuvota, njalo zithemba imizamo ye-ZEC izaphathisa. asizweni ingxoxo esiqhubela umnumzana ngosikhona dibithi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 ngalolu daba.
Ingxaki eziningi, ingxaki ezikhona ezokuthi abantu abasha asingasibathi ngama-first time voters abaningi emakhaya abalama-ID. Njalo kube nesikhathi sokuthi bekuthiwe bethatha ama-ID ungakabhali ayinhloliso ye-OLEF yezimseki. But konke konkana kube lama-delays. Kwezinye izikhathi ama-offices ezekho uthole sivaliwe inkaya, kuthiwe kuyafuma igeta kuthweni. Konkana yikhade kusenza ukuthi uhlelo lwethu lungahambi ukuthi izeki ibikhulume sikhulumisane laye babethe baza lama outreach. So ama outreach dana besikhayelele kakhulu ukuthi sisebenze kakhulu ngaleso sikhathi. Kuba nzima kakhulu ukuthi sizathi ukuxoxisana lezi sifuna ukuthi kungenziwani ukuthi uhlelo lolu decentralize kusetshenzwe ngcono.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe njalo iziphi ezinye ingxaki elibhekana lazo?
Thina sisebenza ku-Emat North lase-Emat South la koBulawayo ku-3 provinces zona lezi. Njalo si as a coalition singama organizers i-25 ama society organizers asebenza kuma communities wona la engiwaqambileyo. So sikhangelela ukuthi nxa sesithi voter registration asikhangeleli kuBulawayo kuphela, sesikhuluma konke eMatobo, Victoria Falls, eGwanda, indawo zonke nje ezisemathebeleni. So zabe sizama ukuthi sincedise abantu abatsha, especially ama-first time voters, sibanike imfundiso ukuthi ukuvota kunceda ngani, kuqakatheke njani. Ethe ukuthi bavoteleni kodwa sifisa ukuthi kube le active citizen ngesikhiwo ukuthi abantu bethathele phezulu ukuthi bakhethe inkokheli ezingabaphatha, ezingaba leader kuma communities abo.
Lo umnumzana ngosikhona dibithi isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023 esixoxelayo ekoBulawayo. Ngesizwe esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owaye umlingisi wele Melika njalo engusifazi wayo uSidney Poitier ogubhe izolo eleminyaka eziyisishiyagalolunye lani i-94 wazalelwa eMiami njalo abazali bakhe babelima amatamatisi kwele Bahamas. Wemukela izicoco eziningi njalo ayesebenza labo bathi babemthanda ngoba wayengumuntu osebenzeka layo lula. Amapolisa e-Albania asebenzise intuthu ehitshayo ukuchitha-chitha ixuku labantu ebelitshengisela namuhla kulelo lizwe. Kulimale ipolisa elilodwa nomunye obetshengisela, kwabotshwa abaningi. Izakhamizi esabelweni seMathebeleland South zithi zifuna kube lombuso wezabelo ozathuthukisa izigaba zabo ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi zifisa ukuthi uhulumende asungule umbuso wezabelo kuwonalo umnyaka ukuze kube le ntuthuko ezigabeni zabo. Nangumnumzana Zwelithini Kabulo Westezi eGwanda North.
Ngikhangelele intuthuko yezabelo, khangelele ukuthi uhulumende kakapay particular attention sibili kwintuthuko yezabelo ikakhulu esigabeni sezemgwaqo. Kwagwetha umibi kakhulu ukuthi uhulumende kakalungisa ihlupho lwamanzi, asilungisele amadamu, asifakele amabhoholi, abantu benelise ukufinyelela amanzi bengahluphekanga. Ye, uhulumende kakasilungisele njalo uhlupho lokuxhumana emkhathini, i-intanethi. Sikhangelele ukuthi abantu benelise ukuthi baxhumane kwe-intanethi ukwenzela ukuthi lalaba abafunda ezikolo benelise ukuthi bathole izifundo.
Okugcizelelwa ngumnumzana Ezra Wadenga wegungwe kwa-Top eGwanda South othi uhulumende kusamele athathe amanyathelo ngalolu daba.
I-devolution iletha intuthuko enkulu kakhulu emaphandleni ezabelweni, yiyo engasilethela ukuthi ku-ground lapha uthole ukuthi silama dams, silama roads, bridges, clinics. Konke lokhu ngikhuluma okathesi vele kumile, akulalutho oluhambayo. But okathesi hatshi, no implementation, kuyakhulunywa nje. Mina ku-ground lapha engikhona angayiboni, ngizathi vele kayikho, imelele as of yesterday.
Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu eMabhiza eMatobo uthi balulindele ngamehlo abomvu uhlelo lombuso wezabelo.
Khangelela ukuthi khona amandla awe-local governance aye ebantwini ukuthi benelise ukuphatheka ezinhlelweni zikahulumende, njalo bathathe amanyathelo akulungisa izinto eziqondane lezigaba zabo. Njengabahlali basemadobo district, siphiwe amandla akuphatha lokuzenzela inhlelo zontuthuko sisebenzisa umnotho esilawo district yethu. Sikhangela ukuthi nxa sikhuluma nge-devolution sibe lolwazi ngokuthi sithola ingxenye enganani kumnotho welizwe kanye lalowo osezigabeni zethu.
Umnumzana Ntando Ndlela ephilabhosi oyisikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ezansi emandebeleni uthi urhulumente kazimiselanga ukusungula umbuso wezabelo.
Udonsa unyawo kukarhulumente ukuthi ayimplimente kumbe ayenze yenzakale i-devolution kutshengisa ukuthi vele kayifuni. Urhulumende lo wezanu-P F wayevele efoswe ngumumo, wayefoswe i-MDC eyayingxenye kahulumende ngaleso sikhathi ukuba i-MDC yatshengisa ukuba ayisoze ivume i-constitution engela-devolution. Kodwa izanu-P F yinto esibile engekho engqondweni yabo, into engekho enhliziyweni yabo, into ye-devolution. Inkangelelo zethu ziyabe zikhona kodwa siyazi ngeqiniso ukuba akulanda ukhulumende wezanu-P F azayenza ngoba i-devolution ivele kayifuni.
Kodwa unkosikazi Sipho Mkoni ongumeli wedalela ephalamende uthi kulo mthetho abasawulungisisa ukuze kusungule umbuso wezabelo ngokugcweleyo.
Isizathu why i-devolution ingakabi khona yikuthi isamelele i-Act of Parliament. Ngamafitshane i-Act of Parliament le yiyeza kusho ukuthi kufanele i-devolution iqhutshwe kanjani ezigabeni ezishiyeneyo. So ngokunjalo nje ngilethemba lokuthi lo nyaka nje umnyaka usuqalisile sizabona ukuphutshiswa kwayo i-Act of Parliament eyiyo etsho ukuthi khona kufanele kusetshenzwe kanjani ngezigaba ngezigaba.
Kusenjalo iningi lezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo yohlelo lukahulumende lukagatshompo zikhala izimathonsi ngemva kokusebenzela ize. Iningi lithi enye inhlanyelo elayiphiwayo kayimilanga osekudala ukuthi betshale kutsha. Nangunkosikazi Janet Nkala.
Asakhangelanga isivune besisikhangelele sithi ngoba usinikele inhlanyelo kathi inhlanyelo yakhona futhi kayisasebenzanga lutho. Ayimili sesibuye sacupha eziphaleni sahlangela naloko kade silawo omdala okukhanya ukuthi asoze kuhambe kuhle. Izulu liyana sibili kuhle kakhulu kodwa kuzasihluphe esivuneni lapho ngoba sihlangele umombo ongahlolwanga, hlangele engakhethekanga.
Lanxa kunjalo iningi lithi likhangelele isivuno esingcono lonyaka izulu lingaqhubeka lisina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lingani tshona njani Zulandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba itshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Greta Bodloza Svanda. Sihlaziya udaba lokhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomvimbitho wonalo umnyaka. Njengoba sekukhulunyiwe ukubana ukhetho lwama-by-elects lwenziwa kona lo umnyaka kunyanga izilutshwana ezilandelayo, wena ubona njani inyathelo elithwethwe nguhulumende leli? Liza ngesikhathi esifaneleyo na kumbe linyathelo elalimele lithathwe kunyanga ezedlule ezimbalwa?
Sesizwile ukuthi uhulumende ungathi upresident usebizele ukuthi kuza kuba lokhetho lokugcwalisa izikhexe lezi ezasalayo ngokufa kwabantu langala ukuthiwa ngama-recalls and so on. Mina ukubona kwami ngibona sengathi hayi vele lolu khetho lolu kade ngamelanga ukuthi labe vele lwenziwe ngoba luyindlela nje kuphela eyokuqeda imali emveni kokubana thina singelayo imali. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi abantu bepolitiki ngabantu okunzima ukuthi bakhangele abantu kodwa bakhangela bona kuphela. Ikakhulukazi kathi sisibheke ngokuthi khona phela siya kwi-election eka-2023 eyona futhi eyeza kudliza imali ezilenge kakhulu. So kuyangimangalisa nje nxa ngibona ama-opposition parties ejabula kangaka ngoba ngiyababona la kuyuzi bajabula bathi bona bazinikele 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 bazinikele. Uyazi usuka sumangala-ke ukuthi kathi kambe ukhetho luyi-priority yini lolu ikakhulukazi sibheke ukuthi khona umnyaka ozayo uvele kulokhetho olukhulu.
Manje wena nxa ukhangele okwenzakalayo ikakhulu sikhangele ubhubhane lweCOVID-19, ubona ngani impumela ingahamba njani? Kungagcina na kusiba lomthelela wempumela khona lokho okwenziwa lubhubhane lweCOVID-19?
Okubuhlungu yikho khona oku ukuthi wena kathesi njalo futhi sibhekane lesikhathi esibi esobhubhane. Kathesi lezikolo lazo zivaliwe, abantwana kabayi ezikolo. Kathesi bese sibhekana njalo lokuthi sokumele siye kuma-elections. Kathesi sokuzoqala ukwenziwa amarali, kwenziwe yonke into. Linto le ngiyibona iza kuba lomthelela onzima kakhulu. Njalo futhi ngibona abantu abaningi bangasoze baye vota ngoba befuna ukuzivikela kakhulukazi kubhubhane lona lesibhekane nalo. So impumela yalolu khetho lolu ibona sengathi ayisozihambe kahle xa isithi ngikhangele, ngoba kayisoze ithi reflect intando yabantu, ngoba umuntu kathesi ukuthi ayekuma ayivota ame kuqhiwu esazi ukuthi khona kulo bhubhane. Bona ngani bazabalutshwana abantu abazazivikela kakhulu ukuthi bahambe bayekuma beriska bezibeke engozini eyobhubhane. Pho ngalokho kusho ukuthi khona impumela yakhona ayisoze ibe impumela ezanceda uZulu omnene ngendaba yokuthola abantu baya besesaba besesabela impilo zabo.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu mthakazi omuhle, ngibonge kakhulu nawe msakazi owe-Studio 7. Ngibonge le-Studio 7 ngabe sinika amathuba onala okuthi sibe siloke sikhuluma sihlaziya lapha nalapha. Ngiyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi yecubungula izombusazwe, bebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami Chris Gande Lilade. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosikazi Corinne Nkosi Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa, kulandela uhambo lwabo emlondolozi lapho abanikeza abesifazana abafikayo ejele yemlondolozi izipho ezibalisa impahla zokugcika nxa besemfuleni, izixobo, amakha lokunye.
Okay, okokuqala indawo esaya kuyo ithiwa yimlondolozi Special Institute and Female Prison. Isizathu esenza ukuthi siye lapho ikuthi kwakufanele ukuthi siye kwezinye sezikolo zefilabhusi, kwasho ukuthi ilogistic yakhona isithathele isikhathi. And then i-student leso esafunda lapho emahole efilabhusi wasedecide ukuthi ayi, since kusehlile isikolo ngicela amaphethi asiwe eKami Prison. Ingakho sagcina siphumele isinqumo sokuthi siwase emlondolozi. Kuthiwa yimlondolozi Special Institute and Female Prison. Bajabula kakhulu, abanye babo they were so emotional ngezipho abazitholayo, bakhala betsho bethi kuyasilela. Ekuthini baphume, ngikhumbula ngibuza u-prison warder ngoba ngathola belama uniform a different. Kulabagqoka iyellow, kulabagqoka i-green. Ngabuza ukuthi umehluko kuyini. Wathi u-prison warder, laba bagqoka iyellow ngase begwetshiwe, abagqoka i-green ngabangakagwetshwa laba gula ngengqondo, babahlangene ku-green. And then ngathola isikhathi sokukhuluma noyedwa umntwana owathi uphuma esinobela. Anzange imbuzo kutheni, ngambuza kuphela ukuthi njengoba yena ela esegwetshiwe usele isikhathi esinganani. Wathi usela 5 years. wakwetwa 12 years. Ngase ngibuza ukuthi uzazihlala zonke i 12 years kumbe nge 6 years uyaphuma. Wathi i 12 years uzazihlala zonke khona ena 5 years. Kukhona abalabantwana abancane. Ngesikhathi sifika sathola umunye ukuthi awuqeda ukubeletha. Asisambonanga ngoba bese ngikhona bemlanda bebelinde transport yokuthi bamlande se discharge uqeda ukubeletha belethela khona phejele. Ukuthi singasho ukuthi ama conditions awokuhlala hayi sabe siqamba manga. Bazanga singene ndawo. Safika lesa banikela khona ama pads kuba yikubunikeza lawo ma pads ne toiletry ngoba labo abalabantwana abancane sabanikeza more. Na ma e toilet sabanikeza ama first clothes na two instead of one ukuthenya nyomntwana enyenye yakhe. I'm sure there were two if not three abebela abantwana abancane and then la lo obeqeda ukubeletha
laba le two bayini lokubona ukuthi bahlezi njani abesifazana.
Okay, asizange saba le two basilokuthi sibone amasel wabo la bahlala khona ngoba sathi sifika sathola vele sebekhitshele phandle egcekeni nje liphandle. So azanga sakwazi ukubona ukuthi bahlala njani kuphi kanjani but into esayibonayo labo o prison ward abaze basicela yona ukuthi nxa sikwanisa sibadingele into zokugqoka enyaweni akukhathalekile ukuthi ngosize bani as long be lento zokugqoka enyaweni ngoba abanye bahamba ngenyawo.
Kungani kwehlula ukuthi liye eFilabosi esikolo kuhlala kulengxaki eziningi nxa lizama ukunikeza abantu izipholezi njalo sesikhangela phambili liyaqhubeka yini ngomsebenzi lo.
Isizathu esenza ukuthi sehluleke ukuya emahole esikolo esisefilabhosi kwaba ukuthi uheadmaster wathi angeke yena asinike imvumo naye kumele acele imvumo kuDepartment of Education. Saya ke kuDepartment of Education leyo in fact waya yena uheadmaster ngencwadi esasizibhalile uthe eqeda lapho waphinda wasinikeza ama contact details wabo labo abe Department of Education yasemahole. From there kwaba ukuthi they will get back to us. That was December 2020 kwaze kwafika omunye uDecember oka 2021 nxa lokhe sibuza ukuthi sivumelekile yini kulokho nje kuthiwe we will get back to you. Yebo sinokuba nayo iproblem efanayo kodwa hayi kangako ngoba so far emahole bese kusenzeka okwesibili. Okwakuqala kwenzeka sesiya kwesinye isikolo sesilobela lapho esathunyelwa khona eDepartment of Health kuthiwa amaphedzi kumele ayotestwa eDepartment of Health. Sifika ku-health ngenhlanhla sasivele silapho personally e-province. I-health yathi ayingendawo yinto ye-Department of Education. Saviyele education bathi if that's the case kusho ukuthi yinto ye-Department of Social Welfare. Saya e-Social Welfare bafika nakhona bathi abangendawo yinto ye-education. Saviyele education, i-education yasibisela back ku-health. Yathi lezi zinto zihlanganisa i-health. I-health has to test ukuthi lezi zinto esizinikeza abantwana soze zibe nama-effects na kusasa. Kwagcina ke sokuyindaba yokuthi sokumele kuyo approve district officer u district health officer in which kusekhwekhwe kula esagcina siye khona but vele kwasokulate ngoba leyo mzinto sase siziphethe in which I think kwakube ne miscommunication between u headmaster ne department nathi. So thina savele sahamba sesithwele izinto zabantwana and which saqeda 2 days siloko sizula sithwele lawo maphedzi ukuthi sinike abantwana besikolo but at the end sagcina sibaphile. Sizobe siloko sizama sifesana nalawo ma challenges esizadibana nawo makwehlule ukuthi siye ezikolo sizozama ngezinye indlela kodwa kunikeza abantu abadinga usizo lwethu ngalawo maphedzi noma ngani abakudingayo kakhulu omama asoze siyekele.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Corinne Nkosi Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeZim eMbokodo elwela amalungelo abesifazana kwele South Africa asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makomborero Haruzeviche ukhululwe namhla entolongweni ngemva kokubika kwenyanga ezisitshiyagalolunye. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangiliswe Nkomo sesole abantu abadilize ilitshe lesikhumbuzo eBhalakwe eMathebeleland South lapho kubikwa kulabantu ababulawa ngesikhathi segogorawundi baphoselwa emgodini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.